Lokhu kuza ngesikhathi abantu abaningi abakade befuna ukubhalisa ukuncintisa kukhetho behlulekile ukubhadala ngenxa yemitshina ebengasebenzi emadale awe-nomination court. Isaziso esethulwe isiphathamandla se-ZEC umnumzana iTloyile Sligwana uthe abantu laba bagcine bephiwa elinye ithuba lokuqediselwa isikhathi namhlanje ukuze balungisise obekudingakala abangenelisanga ukwenza izolo kusiyafika ihola lesine emini yantambama namhlanje. IZEC ithi iyenze lokho ukuze laba bafuna ukuncintisa kukhetho bangene kukhetho kungelani lokuba basuka kuwaphi amabandla. Umkhokheli webandla le-Labour Economists and African Democrats Lead uNkosikazi Linda Masarira ngomunye wabancedakale ngokuqheliswa kwesikhathi sokuthi abantu babhadalele ukubhalisa.
I think ZEC did not do due diligence. They should have at least issued their notice of warning so that we would have addressed the bank.
IZEC kayenzanga umsebenzi wayo ngemfanelo, kodwa sengigijimela eZEC ukuba ngiyebhadala imali ngilungise amaphepha ami.
Isikhulumeli sebandla liphikisayo ele-MDCT umnumzana Witness Dube yena uthi bona babelohlupho lokuthola imali emabhanga.
Khethe ukuthi sibhadale le wonke umuntu kusukela ku-akhawunti yephathi, so kule nhlupho thizeni esibe lazo izolo kodwa eziqalise iZEC ingakavali, okutsho ukuthi udaba lwethu lokubhadala asiyonto esikhulume ngayo sokuvaliwe, yinto esiqale ngayo, yinto njalo iZEC eyaziyo ukuthi uhlupho lwakhona bekuyini. So ekwenzeni into zomthetho lapha iZEC layo kumele kunazelele ukuthi umthetho kumele umeke isense, in other words ngezinye indlela uhambelane lesimo esikhona.
Ibandla leZANU-PF lithi selinqobe endaweni ezilithumi lantathu 53 ukumbiko eliyithole kubameli bayo endaweni zonke zelizwe ngoba amabandla aphikisayo engazange afake abantu abancintisayo kulezo ndawo. Lokhu kubikwe umqoqo omsebenzi kubandla leli umnumzana Mike Bima.
We now have 53 uncontested positions in our councils. So already in the bag
we are sasile abantu abafika 53 asebengena kukhetho bengancintiswanga kumakhansili ethu. Siyathaba njalo sithi amhlophe kulabo abangu 53 asebenqobile bengenzanga umsebenzi omkhulu.
Imizamo yokukhuluma labe-CCC yehlule ngoba iziphathamandla zebandlaleli abafana lonkosikazi Ellen Shiriedenga, umnumzana Gift Siziba, unkosazana Fatsa Imayere lomnumzana Nelson Chamisa bebengaphenduli umakhalekhukhwini. Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Bekezela Gumbo uthi amabandla aphikisayo alo msebenzi ozwayo ukuthi banqobe kukhetho.
Kuma-results azaphuma ngenxa yokuthi i-TPC iyabe ingekho. Angeke iyabe ingekho i-TPC laba sosongayinika ukuthi yenze noma yini. Kodwa into okumele unazelele ukuthi as long i-presidential candidate ekhona kuma wards wonke nalawo e-contester, kutsho ukuthi ama-agents e-TPC abe khona ekhangela okwenzakalayo kuma police stations wonke lawo. But ukukhuluma into indaba embi nge-TPC ukuthi ayikho ukuthi ayila presence iZimbabwe yonke.
Okwakhathesi abantu asebenelise ukubhalisa ukuze bancintise kukhetho lokudinga umongameli welizwe ngabathi umongameli Emmerson Mnangagwa weZANU-PF, umnumzana Nelson Chamisa owe-CCC, umnumzana Douglas Monzora owe-MDCT, umnumzana Love Momaduku owe-NCA, umnumzana Trust Chikora owe-Zimbabwe Coalition for Peace and Development, umnumzana Xavier Kasukwe Rose Meleyo lomnumzana Joseph Busha owe-Free Zim Congress. Ngimele iTwo7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.